okwenzakalayo ukuthi izolo kwabalwe police elachaywayo ngaba laba amajaha lawa amagombe abasithe ngamawindi then amapolisa nawo ayorigrupa kwasobuya labana abe-black boots basikeka nabantu baphongucina sebephongutshaya umuntu wonke nje wayekhonapho noma otherwise engayisiyo windi wamakombi lokhu kubanga ukuthi namhlanje kube njalo futhi
manje bakhona yini ababotshiweyo
right ukubotshwa ye bakhona abathethweyo kodwa ukuthi kuhamba ukuthi abangathathwa lapha awusakwanisi ukuthi kube kwazi ukuthi bangaki
bakhona abalimeleyo
abalimeleyo right angisabonanga qobo ukuthi mbone ukuthi abalimeleyo bangaba bangaki but obvious bakhona ngoba uma bethaya phela nendukulo ziya induku zamapholisa lezi zivele ziyalimaza
kahle kahle kathi kuyini okwenzakalayo la
okwenzakeleyo yikuthi ukuthaka okwenziwa ipolisa lapha bagcina sebecabanga ukuthi abantu abasegridini yiba abanika i-opportunity yokuthi bagcine bengabantu abangebenayo umsindo oyabe siqalisile ungaba ngumsindo oqalise ngabantu bamakombi kodwa uzagcina ungayisibo wamakombi kuphela namapholisa ngoba omuntu laye otherwise oyabe sestridini ugcina laye sengenela ngoba akulandlela yokuhamba ngendaba yamavenda bagcina sebethatha njengakhona okokuthi otherwise amavenda anika i-opportunity yokuthi kuthaywe abantu amapholisa ngisho
sikhuluma nje kunjani khona lapho ezitaladeni eHarare
akathesi okuhambeka vele akuselanoise kuthi sekule congestion kuphela yezimota.